soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 2 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
isimo ekade singavinjelwa lanxanje sibemetheka umhlaba wonke jikelele. Ngabe uhulumende uthatha amanyathelo amahle ukwazisa abantu, hayi ukufaka nje ama-lockdown kuphela. Kanti-ke isimo sakhe nxa esenza kabonisa ukuthi ukufa kukhona phakathi kwabantu. Ngokuba ngabe uhulumende ufakele imithi yafinyelela kuzo zonke izindawo emakhaya, emakliniki.
Abenhlanganiso ezifundisa abantu nge-COVID-19, abagoqela i-Citizens COVID-19 Monitor, wakhuthaza uhulumende ukuthi abophe ziqine ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba usumemetheka kakhulu ngesiqubu esethusayo.
So Takauna never believed that Zambia was free when other countries were still under the shadow of colonialism. He lived his life in fulfillment of the founding principles of the Organization of African Union, the OAU.
Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyene lenye inkokheli yakwamanye amazwe namhlanje eZambia emngcwabeni kamnumzana Kenneth Kaunda. Kuza Friday lamhlanje silomculi womdumo wepansula osacathulayo odabuka edolobheni leVictoria Falls uAbigail Ncube Mabuza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abantwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi abophe ziqine ekulwisaneni lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus elizweni eselihlasele abantu abedlula inkulungwane elamakhulu amathathu 1357 labulala abalitshumi lasitshiyagalolunye 19 ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni wethulwe izolo, ugatsha lwezempilakahle luthi lokhu sokukhuphule inani labantu asebehlaselwe ileli gciwane laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 51,221 labulala abafika phose inkulungwane ezimbili 1,808 inani lasebehlaselwe. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gciwane selisedlula amakhulu azinkulungwane eziyisikhombisa 782,698. Uhulumende ubikwa esithi uzasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa $70 million ukuthenga ijekiseni le. Umnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso efundisa abantu ngalomkhuhlane e-Citizens COVID-19 Monitor, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhuthaza uhulumende ukuthi abophe ziqine ekulwisaneni lalomkhuhlane.
Isimo lesi sibi kakhulu ngendlela enkulu, abantu bayafa, abantu bayalimala, abantu bayiselwa izihlobo zabo. Kuyisimo ekade singavinjelwa lanxanje sinemetheka umhlaba wonke jikelele. Ngabe uhulumende uthatha amanyathelo amahle ukwazisa abantu, hayi ukufaka nje ama-lockdown kuphela. Akafundisi kahle abantu, kanti-ke isimo sakhe nxa esenza kabonisa ukuthi ukufa kukhona phakathi kwabantu.
Imijovo leyo yokwenqabela i-COVID-19, ungathi abantu abaningi bayifinyelela yini? Likuyini elikubonayo njengenhlanganiso?
Ngokuba ngabe uhulumende ufakele imithi yafinyelela kuzo zonke izindawo emakhaya, emakliniki, kwazisa abantu ukuthi bahambe baye khona bayehlatshwa, ngabe kungcono. Kodwa sikhuluma nje namhlanje ungafika ezibhedlela kule nkalakatha yendwendwe ezizona zodwa nje ezingabangela ukuthi abantu bathelelane lona leli gciwane. Kuyinto eyingozi kakhulu eyenzakalayo, ayashoda ke la ma-vaccine akhona and kakuthembisa ukuthi angavuka esemaningi esenela kulalokho esikubona namhlanje. Kube sokusilela indlela zokuwathwala la ma-vaccine ayefinyelela khona lela endaweni ezihlukahlukeneyo agcinwe ngalawo ma-temperature le ukuthi angachisi, kubuye kusweleke labo bantu abazafaka ezingalweni zabantu ngendlela efaneleyo. kuyandelwa konke khona lokho ngokuba uhulumende kazange wahlela kahle ngoba sihlale khuluma ngomdomo esithi sengihlelile sengilungisile sengihlelile sengilungisile kanti akunalutho aluzileyo sesikubona namhlanje sekusifa abantu kanti abantu ngabe abaningi sebevikelekile ngabe kungcono.
Libasiza ngani abantu njengenhlanganiso?
Abantu sibasiza kakhulu ngokufundisa ngengozi ye-COVID-19 lokuthi bamele benzeni ukuze bazivikele. Izinto ezinjengokuthi bageze izandla, basanitize, ukuthi benze lokho kuthiwa i-social distancing, bavikeleke ngendlela ekhona. Siyabakhumbuza ukuthi indaba ye-COVID-19 asiso story, into ekhona ephilayo ebulalayo iqeda abantu emhlabeni. Lanxa enyuzini bengakuboni kukhulunywa kwamanye amazwe kodwa abantu bayaphela ngendlela enkulu kakhulu. Kodwa singazi sivikela ngokuthi senze khona lokho okufanele ukuba sivikeleke. Yikho esikufundisa abantu kuso zonke isikhathi. Kanti ke njalo selusa uhulumende ukuthi enze lokho okufanele ukuthi akukwenze okwenziwa ngabanye uhulumende emhlabeni ukuthi alethe amajekiseni enze abantu njalo bavikeleke ngendlela engcono kunalokho akwenzayo. Sibuye sicine ngokwelusa amalungelo abantu ngalesi sikhathi kulabo lockdown ukuthi abantu kabaphathwa ngendlela engafanelanga yini.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyane lenye inkokheli yakumanye amazwe lamhlanje eLusaka kwele Zambia emngcwabeni kwaba ngumongameli wakuqala wele Zambia ekhululekileyo umuyi umnumzana Kenneth Kaunda. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma enkundleni yeLusaka Showgrounds lapho obekubuthene inkokheli yamazwe ehlukeneyo ebizovalelisa uKaunda, umongameli Mnangagwa uchaze umuyi njengomuntu owayefuna intuthuko, ukuthula kanye lokubambana kwabantu bezwekazi leAfrika.
UDokotela Kaunda kazange akholwe ukuthi ilizwe leZambia likhululekile ngesikhathi amanye amazwe angakaze athole uzibusi. Uphile impilo yakhe ekugcwaliseni izisekelo zenhlanganiso ye-African Union ayegxile ekubambaneni, ukubandawonye lokuzibusa.
Olwela amalungelo oluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Habakkuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo uthi umuyi uKaunda kahlonitshwanga okwaneleyo eZimbabwe.
Ungasikhangela isimo seZimbabwe sibona ukuthi uKaunda vele kazange ahlonitshwe ngendlela amele ahlonitshwe ngayo. Ngaphandle nje kwesitudio esisodwa eHarare xa sesikhayela lakobulawayo, akula even one street kobulawayo uthiwa nguKenneth Kaunda Street. Kodwa uKaunda leZambia bahlupheka kakhulu, behluphekela iZimbabwe, belwela iZimbabwe.
Olwela amalungelo abathengi engumqondisi weNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube uthi uKaunda waphathisa kakhulu empini yenkululeko yeZimbabwe.
Ye, kuqakathekile ukuthi abantu balilele uKaunda njengomuntu owancedisa kakhulu empini esasilayo silwela inkululeko. Sengisho kanjalo kangikhumbuze uPresident ephuma esiya eZambia ukuthi isililo esikhulu sikhona lapha ekhaya esegugura hundi, izihlobo lokho ezingavunyelwa ukulila, lokho ezingavunyelwa ukufaka amatshe nje okulilela izihlobo zabo. Iyaqhubeka njalo igugura hundi kwezenotho nakukho konke. Kaphenduka zokubona ukuthi lokho kuyaphela.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele okhangele ukuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement uthi omongameli kumele bathathe izifundo kuKaunda.
Hayi kuhle sibili ukuthi idiba ekhala upresident osebenzele iAfrika kanzima ngensuku kusalwela inkululeko. Kodwa ke sithanda ukwazisa amapresident ahamba ayakhala uKenneth ukuthi kufuze beke bezihlolisise babone ukuthi lokho abakulelayo yikho yini, ikhona yini inkululeko leyo kwele Afrika.
Ekhuluma eseHarare umongameli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthe ukuthiya umsebenzi okwenziwa nguKaunda ngemva kokudliwa ekhethweni nguFrederick Chiluba ngo-1991 kutshengisa ukuthi umbuso uyadedelwana.
We've lost an African son, an African liberation son.
Silahlekelwe indodana ye-Afrika ebesime emahlombe ayo njengama-Afrika. Okumqoka kumele sikunanzelele ukuthi uPresident Kaunda ubhubhe esesibhedlela esiselizweni lakhe. Ukuthi wayesesibhedlela elizweni lakhe kusho okukhulu ngokuthi wayengumuntu onjani owayethanda ilizwe lakhe le-Afrika. Ngokwenza njalo usifundise okukhulu njengabakhokheli.
Died being treated at a local hospital. That he was at a local hospital speaks volumes.
Kubikwa kulokungezwanani phakathi kwemuli kaKaunda kanye lohulumende mayelana lendawo lapho azabekwa khona. Imuli kaKaunda ithi ifuna abekwe eplazini lakhe eceleni kukankosikazi wakhe abahlala bonke okweminyaka engamashumi ayisithupha lasithupha i-66 years. Uhulumende uthi ufuna abekwe e-Embassy Park eLusaka. UKaunda wayengumongameli weZambia owokuqala ngemva kokuthola uzibuse ngomnyaka ka-1964 njalo wazala mhla ka-28 Mabasa ngo-1924. Ubhubhe ngeviki ephelileyo eseleminyaka angamashumi ayisitshiyagalolunye lasikhombisa i-97 years ukhangelelwe ukubekwa mhla ka-7 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi bemaphandleni e-Atuz ithi incwadi eyazithumela uhulumende ukuthi abhadalele abantwana abaloba imihloliso ye-Ole A-level eyalomnyaka yabafundi bonke elizweni isisayiniwe edalele parlamente. Linhlanganiso ithi uhulumende njengoba esithi ulemali eyasala kuluhlu lwendleko zakhe ezanyakenye i-surplus uyenelisa ukubhadalela abantwana. Linhlanganiso ithi nxa uhulumende engekela ukubhadalela abantwana laba phose ingxenye yabo abamele balobe umhloliso bazehluleka ngoba abazali bengelamali. Linhlanganiso ithi enye yezincwadi ezine ezithunyelwe uhulumende isayiniwe ikomiti ebona ngezemfundo edalele parlamente. Sixoxe nesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye maphepha moyo saqala ngumbuza ukuthi ezinye incwadi zithunyelwe obani.
Incwadi sizibhalele Patrick, sabhalela finance Mthuli Ncube, sabhalela permanent secretary we education. Incwadi zonke njoba zine sezifikile kubanikazi. Izincwadi ezimbili basinikeza lati basitshengisa ukuthi sebesayinile, abe portfolio holder baze bayidinda le ncwadi ukuyitshengisa ukuthi hayi fikile kimi.
Manje likhangelele ukuthi impendulo lizayithola nini, njalo nxa lingayitholanga lizenzani ngodaba lona?
Impendulo kakhulu kakhulu thina sifuna ukuyibona isenzakala. Sikhangelele ukuthi sizwe i-Minister of Finance i-announcer kumbizikumseki isitshela kumbe sitshela abantu abadala ukuthi uhulumende usebabhadelele i-fees, i-examination fees. Asithi uMthuli le ministry yakhe kabasabhadalanga njengoba i-deadline ivele ise, kumbe abuyele izizathu zokuthi angabhadali. Ziningi indlela esingazenza. Sesingaqala lokuvula ukulandela umthetho, sizama ukukhangela ukuthi kathi ngomthetho uhulumende angaphoqwa kanjani ukuthi abhadale. Sisebenzisa i-constitutional court ngoba into esikhuluma ngayo leyi ikhona kusisekelo sombuso usection 75.
Yena uhulumende nxa esithi free education kahle kahle wabe esithini? Ngoba njengoba nangu siyabona abantwana bayabhadaliswa ama school fees.
Isisekelo sombuzo sisegcekeni free basic education, okutsho ukuthi imfundo engelambhadalo. Ende khonokhu yinto abantu okumele ukuthi nga siyake sizibuze ukuthi kathi nxa kuthiwa free education kutshona. But singabuyela emuva sithole uzibuze, abaningi safunda i-free education, abanye lamabhuku okubhala esikolo sasiwaphiwa, usiba lokubhalisa esikolo wawuluphiwa. Ngokunjalo uhulumende kabuyele kumlando wona lwani wokuthi imfundo ayiyenze kususela ku-ECD iziyefika ku-first degree, i-basic education. ECD umzali uzathenga i-uniform abone ukuthi umntana kuhambe isikugqoke yonke i-uniform waphelela. Fees uhulumende uzabona indleko zokubhala imhloliso ukuhulumeni uzabona yikho esikukhangeleleyo.
Umnumzana Themba kuye maphepha moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Artus ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Imizamo yokukhuluma lomphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima yehlule. Ngesikhathi abamabandla ezombusazwe belungiselela ukhetho luka 2023, ibandla le-MDC Alliance lithi liyaqhubeka ngohlelo lokukhuthaza abatsha ukuthi bavote lanxa kulengxaki ezithile abadibana lazo, njalo bakhuthaza uhulumende ukuthi alungisise imithetho ephathelane nokhetho ama-electoral reforms. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomsekeli amabhalane obonani zokhetho kubandla le-MDC Alliance unkosikazi Ellen Shiriedenga.
Ngiyabonga sithandekile, thina njengebandla le-MDC Alliance sahlala phansi sahluzisisa lokho esingathi ama observer mission reports, ingwalo imbono eyabhalwa ngama organizations anjengabo African Union labo SADC labo European Union ababuya bazobona ukuthi ukhetho lweZimbabwe ka 2018 lwahanjiswa njani, njalo sakhangela lokho okwenzakala kwamanye amazwe njengabo South Africa, Kenya, labo Ghana, lokho esingathi ngama best practices. Sahlala phansi labantu beZimbabwe ukuthi bona labo besinike imbono yabo lama recommendations abo ukuthi ukhetho lungahanjiswa njani. Yikho thina sasesihlala phansi sasesiphuma lezinqumo ezingamashumi amabili, ingathi 20 principles for reliable, inclusive, credible elections in Zimbabwe. Izinqumo zona lezi yizo esingathi kuzingalandelwa ukhetho lweZimbabwe akusuze kube lokho lokukhonona. Abantu bamaphephandaba kulokukhonona ukuthi kulokukhetha, ikakhulu nxa sikhangela ama-national broadcasters ukuthi thina eZimbabwe sile TV station eyi-1 is a TV. Ungakhangela imalanga wonke ikhuluma ngebandla lezano, kayikhulumi nxa ikhuluma ngezindaba ze-MDC kumbe ngokwamanye amabandla kukhulumi, akuphumi ama-report amahle, kuphuma singathi ngama-negative reports kuphela phandle lapho abantu bayethuselwa. So sibona izinto eziningi ezenzakalayo emakhaya, indaba ze-intimidation layi-violence. So thina njengebandla le-MTC sithi akube ne-code of conduct izeki layo nje kumele iphiwe amandla, kungabi lokwethu sikela kube le-free political environment abantu bekwanisa ukuvota ngentando zabo. Yokuthi nxa ngelanga lokhetho ama-results nxa kukhawunta amavoti esuke e-polling station esuke e-command center e-ward, command center ye-province, command center ye-national, kuhanjiswa njani, kube le-transparency. I-voter registration lilungile lomuntu wonke, umuntu wonke weZimbabwe kumele phiwe ithuba lokuyarejista ukuvota. Singathingakela silama-youth afika maybe singathi kubo 2 million abangarejista ngokuvota. So kumele izeki ifake izibopho yokuthi abantu bonke laba banje bazakwanisa ukuvota.
Ningathi njengebandla akuphuzanga yini lokho? Asibonanga ephalamende kutshutshiswa ukuthi kube lama-electoral reforms.
Udaba lolama-electoral reforms asiyonto esingathi siqale namuhla ukukhuluma ngayo, yinto eyaqalisa kudala. Kwehluleka ukuthi imithetho yama-elections esingathi ngeyama-electoral laws ethu ukuthi a-alignwe afakwe alandele i-constitution, yikho okulenkinga kakhulu ikhona eZimbabwe.
Lo ngunkosikazi Ellen Shiriedenga, msekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lamuhla ku-Live Talk sikhangela uqansa kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa belegciwane le-coronavirus elizweni. kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele Melika seliveze ukukhathazeka okukhulu ngombiko owethulwe ngele China othi selisakha iziphalazo ugcinela izikhali ze nuclear missiles. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Ned Price utshele umhlangano lentatheli zindaba ukubana kudala imibuzo eminingi-ningi ukuthi ele China liwenza lokhu nganjongobani. Kulomlilo emithathu esisabalele okwethusayo emagosweni wesigabeni seCalifornia khona lapha kwele Melika. Umlilo ubikwa usubhilize imizi osokwenze inkulungwane lenkulungwane zabantu zabalekela imizi yazo. Umdlali oyingcwethi kwezokugijima wakwele Melika uShakari Richardson ubikwa ehlole watholakala elezidakamizwa egazini lakhe. Ubika abezindaba abeReuters abakhulume labaseduzane laye. Lo mdlali ubikwa esengozini yokuvinjwa ukungena kumncintiswano eyamazwe omhlaba eyama-Olympics eyenzelwa kwele Japan lonyaka eqala ngayo nale inyanga kaNtulikazi.
Abenhlanganiso ekhangelane lenswelo zabantwana eMopane Foundation bathi basemzameni yokwemba umgodi emzini weRichmond kobulawayo ukuhlala abantwana ababahlawulela imali yemfundo. Unkosazana Nomsa Negevane, umqondisi walinhlanganiso, uthi usuwomile umgodi obulamanzi asetshenziswa ngabantwana laba abakhangelelwe ukuba bazalima izilimo ezitshiyeneyo ukwenzela ukuziphilisa. Inhlanganiso le isincede abantwana abaningi abaswelayo ezigabeni zemathebhelelende lenkabazwe. UNikevane uxoxe loGibbs Dube weStudio 7.
Nasilabantwana esiwafundisa abahlala kobulawayo bahlala eRichmond. Sangu-11 okwakhathesi, omncane wakhona abakobulawayo uku-form 2, omdala use-university. So la abahlala khona silendlu eseRichmond. La abahlala khona besile borehole, but ibhole lakhona selamanzi. So into esiyicelayo lapha sidinga usizo ukuthi senze enye ibhole ngoba lawana kuselamanzi. Ene into besizama ukuyenza ukuthi singaphindi sicele ebantwini sokuze sicele ama donations. Iprogram yethu ukuthi bazilimele ngoba indlu abahlala kuyo iku 3 acres of land, which is enough land ukuthi iba sustain for rent yabo lapha abahlala khona lokudla kwabo le school fees zabo. So kwakhathesi amanzi asephela, so izilimo zethu seziqala ukutsha. So besicela ukuncediswa, sasesifakile lokho zeni solar ibhohole yethu. So isolar silayo now, amanzi asephelile emgodini. So sofanele sigebhe omnye umgodi. Yikho esikucela ebantwini ukuthi abantu laba bengasisiza sidinge enye ibhoholo. So far ikhodi esiyitholayo sayenza isurvey, apparently amanzi fanele ukuthi siwathole kubo 70 meters to 80 meters and lapho sikhangelela maybe about $2,000 ukuthi kugeje ukuthi kuyefika lapho.
Ngifuna ukuthi libe le mali engalani ukuze likweze khonokho.
I-Aceboard company ibithe yona ingasigebhela halfway, so that means 40 meters. No, it's 30 meters they ask a bill. So imali esifunayo manje is about 1,500, which say fika ku 70 meters at least.
Bona babe kepe mahala, then babe society, abanye umuntu beqedisi.
Babe kepe mahala ku 30 meters, yeah. Then kuthi sidluleke thina siyefika kulokho ze sifune enye imali ukuthi ke ufika kulokho ze at least 70 meters to 80 meters, about $1,500. Ipampu vele silayo, so esikucelayo ukuthi sigebhe nekhathesi omunye umgodi omutsha.
Abantu bangakucela
njani? Plus 44 74 50 28 70 82. Uyanthola ku-app ku-Facebook nguNomsa Negevane. So ungangimeseja khona ku-website yethu www.mopanifoundation.org. Inamba yami khona vele, or even ungacheck-a ku-online udinge uNomsa Negevane, inamba yami uzayithola.
Ye, batshela abantu ukuthi wakuqalisa nini uhlelo lolu njalo siwancede abantu nabangali.
Mopane Foundation officially it was launched ngo-2015. So siregistered e-UK, siregistered eZimbabwe as a trust, and now sesiregistered e-USA. E-USA iqeda ukuregister nje just manje ngesikhathi se-COVID, akakabile lokho zena, akakabile into eziningi sezenzakele, but iqeda ukuregister as well. So far silabantwana abangu 37 across the country eZimbabwe. Impilo yethu sibesebenza ngokuthi sicela ama donations ebantwini. So na sicela ama donations ebantwini lo senza ama fundraising, but last the whole of last year ngendaba ye lockdown asange senze any local any fundraising.
Unkosazana Nomsane Ngevane umqondisi wenhlanganiso yemaphane foundation ubexoxa icingweni le studio 7 esebilitane.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuhoza Friday lamhlanje silomculi womdumo wepansula osacathulayo odabuka edolobheni leVictoria Falls uAbigail Ncube Mabuza. Ngesizwe okuningi kuntungameli Nkomo weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
La teliga pikeli lesine ale tule nyake nye nangu elonda imbali yake.
Salibonani balaleli emakhaya. U-Abigail uzalwa eVictoria Falls esigabeni sakoMvuthu. U-Abigail uyintombazana esakhulayo esebenza ngokuzimisela ukuze ithole into eyifunayo. Ngiqale ukuhlabela ngo-2018 la engakhipha khona idlalade lami lokuqala elalilesihloko esithi uhambile umayidali. Ngasengilandela ngelesibili elalilesihloko esithi uLidia. Kwaza elesithathu elalilesihloko esithi ngiyakhumbula sithandwa sami. Kwasekuza elika 2020 elilesihloko esithi Idlozi. Okwamanje sengilamadlalade angu-4 wonke ephelele.
Kule ukhala ngendoda engadlulwa isidwaba. Intokazi yakoMabuza ithi kuyabekezelwa emendweni. Amadlalate yakho Abigail.
Okwamanje ngihlabela ngise South Africa. Abangabe bethanda ukuthola ama CD yami bengaxhumana lami kulezi nombolo. U-0027-6429-6-8984. Noma bexhumane lo Buti obizwa kuthiwa nguDJ Sly oyiproducer yami ku-0027-7996-67474.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Ngithanda ukubonga abalandeli bami abahlezi bembonisa ukungeseka lokungixhasa ngaso sonke isikhathi. Engathi bengahlala benjalo bengapheli amandla, njalo lami ngiyabathembisa ukubana ngizohlezi ngibajabulisa ngengoma ngazo zonke insuku. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni u-Abigail Ncube Mabuza ngale.
Singa kehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezifundisa abantu nge-COVID-19 bakhuthaza uhulumende ukuthi abophe siqine ekulwisaneni lalomkhuhlane. Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyene nenye inkokheli yakwamanye amazwe namhlanje eZambia emngcwabeni kamuyi umnumzana Kenneth Kaunda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku www.voaindebele.com.